Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande, obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-10 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedwale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale nguMnumzana Sengezo Thabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But kuyasithengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje ngeke samala kungavuka phambi kwena kwakusasa uMnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhla ukhangelelwe ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edale lePhalamende okwenziwe amalunga ebandla le-CCC.
Manje masebeqala labo ukufana lezanuke yikuba kuthaba ngwasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back.
Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebelele nzambezi water project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali.
Liyakhiwa idamu dadewethu, liyakhiwa bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi, but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyanti kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedwale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uselobele incwadi amalunga ebandla le-CCC alitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale nguMnumzana Sengezo Thabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. UMdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awuseyiwo malunga ebandla le-CCC kusukela ngeviki edluleyo mhlazi ku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC uMnumzana Prince Dube Gosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabi lesiqiniseka ukuthi lincwadi ingabe iliqiniso kumbe yasoqiniso, kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi leyo ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyezwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ifungafunga ukuthi sesi-approach-e idale le-High Court koBulawayo sidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelele ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza akaqali ukubhalela izivethi uyaqala e-announcer e-parliament, kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesinamaphepha abavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili. Njalo uyakhumbula ukuthi khona ikubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhlaka-4 kodwa yena yona ize ehanjiswa namhlanje ezethi mhlaka-9. Kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo ifakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane zincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe sezwe nje zifike ibuyona vele sibhalwe kudala. But kuyasithengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje asingeke samala kungavuka phambi kwena kwakusasa uMnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo. Iproblem eyakuba khona yileyo enginazelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. Kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona leli bandla selikhethwe elithi abanikazi selilibandla likaThabangu. Now kungaba njalo kuyaba nzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho because ukhetho kuleli lizwe kalusancedi ngoba uyahamba ukhethweni ukhetho lakhona lusuke lungakhutshwa kuhle noma lingakhutshwanga kuhle liwine noma liwinile liwine kangakanani liyathathelwa futhi nje ama MPs lapho kususwa nje umuntu ozidaleleyo esiqidini so ke yibo ukuzima engibonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela okuhambe ngayo ngeminyaka leminye esanda kudlula
kahle kahle yena uThabangu vele usebenza lobani
akakho yedwa uThabangu okwakuqala siyakwazi ukuthi usebenza lezano okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza nabanye akade sevele sisebenza labo isikhathi eside kodwa abacatshe ngemva kwakhe uThabangu kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengelinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa so siyakwazi ukuthi akakho yedwa azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi kodwa ke le yiproject yezano esobala ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi abantu abakhithiwe kukhona vele okade kuthayinelwe kukhona okuyikho ofuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze uThabangu nje sesiba yilufudu nje lokusebenzisa kodwa yena uyabhadalwa ngemali ye-Political Finances Act okutsho ukuthi imali zonke akade kufuza ukuthi ziye ku-CCC ezama-MPs amaningi angaka esiwangenisileyo seziyabuya esikhwameni sikaThabangu ngoba nguye oseyi-CCC kathesi nxa kuyikuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosimanda igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelele abalaleli emakhaya ngibingelele lonobhala jikelele lo osabambile kwesikhathane kungakayiwa kunkova ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo ubethilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okay ukuthembisa abantu sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lati ngeyethu umzwilo bakuchamisa emuva ekhuluma kaningi esithi hayi laba sezano labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khona apho phela and that's ama Zimbabweans kwathi wabonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le so bezikhangelele ukuthi inhlanganiso zolethu tshintsho idemokhrasi nakho konke manje mase beqala labo kufana lezanu ke yikuba kuThabangu wasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona so laba bangakathola incwadi emsakazi hayi bazoyithola ngicabanga ku-DHL bangalenza iphutha ke bazame ukuya eParliament ngoba barikholwe ngo-section 129(1)(k) ayibavumeli fela ukuthi bangene nje eParliament bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le kodwa ukungena phakathi hayi abasengabahlonitshwa nje abasabasakwazi ukungena iziye phela indaba yakhona enkantolo
siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba manje lena lithini ngalokhu
benze kahle kakhulu ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi kungabi khona othi yena yeyizanu lekhuzanu lokhana kumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezani njengoba uThabangu kanti so baba uThabangu yena lo abathi abamazi asebekhuluma kabe ngaye bethu bedakiwe eShabhini kwathini kwathini yo baba uThabangu bekucluster team eBinga South elidwa nguHonorable Kapuzi yena lo abamfikayo abathi abamazi bamfaka kucluster bamhambisa le ukuthi ayosebenza uramile kuma primary for ilobhengula magwegwe waphuma number 1 futhi in terms of ukukhethwa ngabantu ngiyo wayephume number 1 basebe-robha bamrobha kodwa ke hayi asekho lapho namuhla into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna ke iconstitution ubaba uThabangu ulayo laba abanye abala kodwa ke angiyithiye leyo ngingaze ngathi pre-empt the court antiyabona inkantolo izobheka konke lokho kodwa mina onga mbuza mbona ngathi bakuchabanga umi ku footing e right kakhulu e solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njoba kuthiwe into yabantu le abantu kube yiba bakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye ukuthi abazoncedisa abazoncedisa bezoncedisa qo sobe ngama councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eli 1 lesinto abakwazi nje ukukhuluma so ke hayi mina ngiyambonga ubaba uChabanga uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethe le ndlini ethatha abantu bakubo ifike ithambani lapha emathebeni ifike lingene kube yini eliphethe.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu olilunga lebandla leCCC ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Sangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMatabeleland ukulethela izigaba zonke zeMatabeleland amanzi njalo lulokhe lungaphuthi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende weMatabeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMatabeleland North.
Yes, yaqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe North North isi-provincial agricultural show yona le esewange siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show but lo nyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amatsha like Odinson Korea lama companies amatsha wa China asasebenzele wangi lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amatsha and lamanye ama farmers amatsha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kusho ukuthi iyakhula i-agricultural show yethu yeMatabeleland North ewangi.
Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu alineli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation?
Uhulumende kathesi ugebha izibhorane efake ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi mathi north lazo zaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwazi ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singamelela ukuthelezela kwezulu kuphela.
Solungaphi uhlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyade kusiyafika unovemba izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi lana sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka so sibona ukuthi singavala amagethi kuzaba disturba labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenziswa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds ukuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Hello ke ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omela isigaba seMatabeleland North obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba lenewzimbabwe.com lilo daba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usehambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa iMutapa Fund athi ngesokuhuculuza inotho yelizwe. Umamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ma studio 7 siyazwa indaba yakachabango le sisifom kuvotwa sakampena elobe yenza ilokhuzeni ivigoroni chabango kusavote yenza ivigoroni lakatesi sokungathi sokuvotisa ukufakwe ama MPs kithi le senza ivigoroni futhi. So indaba yevigoroni lekachabango le siyacela ukungathi ama kancane ngoba makuthi kulabantu abangasho ma MPs abangafunekiwe laphana abangasho base bakubulawa emathebelele abantu bayabaza kanti waye kusiba ngidonga baziyo ngoba laba bantu noma silalela nje ukhona omunye bengathi uyasolwa but umuntu waphela siyakhona isindebele uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khona pha nesibongo sakhe nesesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kiwo kuseswazini. So ambonti ukuthi kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu so iparty vele mela ngokuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha izibakwa so yamandebele into mele libe yazi akula umuntu ozondizana but indlela yakhona nje siphathwa ngayo US ukuthi singajabu asukuthi sizondelizana ukuthi ngamashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo yengasihambi kahle
andimthanda ukuthi makhuphenze inhloso kakhulu ngama vote la kanti ezona kumanzora yakuyela ngapha ku CCC akavela hayi konke khona ngale kumunzo iyenze kuhle kakhulu
njani studiyani lonke basakazi labalaleli hayi siyazilalela izindawo kanti yena uChabangu ijelasi yakhe ngeyani nxa ichithibani lobe ngwe-triples ijelasi yakhe ngeyani umuntu omdala ngumntwana uyacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela laye kafuni ukwakhilize ngani ngwezakhe ukucina kanti mina into engicela kuChamisa ubaba uChamisa hayi ubaba Chamisa why ungavusi lawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsile sivuseleni ilizwe baba akuzonda nokuthi waqilibezela kwaziwa abantu lathi singeyiloba singazange siyevota siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izani liyana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvusa ilizwe wena ngongavusilizwe anangagaza ngizwe siyacela mna yima umbono engiwucelayo kuwe angazi ukuthi ode yami ngafake ngahambe ize ufike kuwe kucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka babajamisa sizwele yabantu abakho uNkulunkulu uzokukhulula ekunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula uNkulunkulu uzokuzwela uzobona nawe bengaze bazame ngelinye lapho uzothola uphambili.
Hawu sanibonani kustudio 7 okhulumayo uJay Moyo ngajabula li audio mayengafundi siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Sikhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini bezanu-TF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokhu angathonisiswa labo ziyambiyambi laba batshontsha izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaci ube bake bevele nhloni mani bamkhiphe yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ukuthi nje uchamisa umuntu othuleyo ube ngomunye umuntu bekumele ukuthi laye angahlali phansi ngento kanjalo.
Balaleli labasakazi bonke jikele ake mbonge ngokuvuswa inkosi. Ngicela ukuthi ke ndisilungisele indaba kaChabango lo. UChabango lo nxa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbe ubuchapho obenziwa nguchamisa ezama la uzobulungiswa nguganga futhi ngoba laye sezenzela yedwa ukuthi usolani kasikwazi vela sila ngitsho lokukwazi ube fandaze ebantwini akhulume lathi abantu esiyithe sivotayo abavoti abasapoti abalandeli we-TCC asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so laye ugangile kasihloniphe futhi kasihloniphe futhi engayenza ubulema phambi kwethu asifuni nxa kuyukuthi uchamisa ube wrong ube faqala sinike uburongo bakho ukuthi khalani izitoko zami ngalokhu lalokhu 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 sibe kwazi bese simtshela ukuthi hayi ucorrect Chabango wena yenza so to avoid lokho hayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandla esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha azomfaka ukuthi esenza intando yakhe asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu enyanyeka vilela nxa ekhuluma so yikho kwenza kwamanye amazwe nanzelithi izokuthi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulala bambulaliswa yikhona ukuthanda ukuzenzisa too much liyazenzisa nabalandeli bama-trip bekuzeni baba-opposition ndifuna uzenze ebantwaneni ngomlimi asiwomlimi uje abantwana asebedubeke kakhulu sila bantwana abaningi abaphandle ngikhuluma suke la bantwana abangu-5 abasegangeni abahlezi egangeni khwaye bebalekiswa yisimo selizwe isiphezwe likhorekthi ilizwe lililungisa lokhu eliwona ngamandla ezingathi yabukwa hhayi kawubukwa Chabango kawubukwa woze ebantwini uqaqala usitsheli ukuthi nje ngokuyini xa usitsheli into yesola kuchamisa ungasitshela siyizwisise sesikuthuma uthambi yokwenza ukuthi ngiyabonga
ngiyabingelela ekuseni Studio 7 labalaleli okhuluma ngu-Alex Nyakeza ngifuna ukumendo kaChabango lo ozithi ungu-Secretary General we-TCC noma ngaze ebe ngu-Secretary General we-TCC ngokutho kwakhe anti uma ezabhala incwadi usecretary umsezayo ukubhala lokho kuyawuvunyelwana elibandla ibandla akhuluma nalo yiliphi abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi ziyefika khona ngathi anti wathi umele nje kuphela kukaChabango nezanuPF nefazi imali abamphe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifuna izanuPF kakhulu like e-Country Park bazama ukufithela umthula incube sefuna ukumfaka nge-back door ungasoze kwenzakale okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcolileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isefika ephalamende la uzabonakala ukuthi izanuPF ilesandla kumbe ayilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhotha akhona ngoba bayala ukuthi kukhithwe labo bantu abafakwe yifazi okwesiza bona namakhosi uthi ezenze njani uma uthi indaba lizaqhubeka izi SK court bazayiphatha njalo lapho uzabonakala ukuthi yisandla sezanuPF sebezama ukuthi two-thirds majority nalowa athi ekhuluma izolo ntambama ethi two-thirds majority izanuPF ulamanga akula zanuPF le two-thirds majority lamanga so angeke izenzele umathanda eParliament but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-TCC uze bakwazi ukuba ne-two-thirds majority bayenze ugwelegwele babajele ukubenza so akuphele Chabango bisele imali zabantu ngitenda uba yi-speaker of parliament aso speaker of zanuPF you are speaker of the parliament of Zimbabwe so iyekela ugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona kuze kube nokuthula elizweni ngoba lina abantu bezanu kumeleza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ngamelanga ngifohlele khona lokutshontsha lokho okungamelanga lokho ongasokwenu so gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusele kuyendawo nombuso wenu ubaliwe ngiyabonga
hayibo hayibo abantu besisi bangayenza njalo futhi umuntu angafaki umbono wakhe futhi bona abamuyazi ukuthi umuntu lo uvela ngaphi asizobandlalela last time bafake la ma-candidate bayala ngeke ke especially u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kokadesi usekretary wawo kwabhala incwadi vamuyazi ngisekretary wepati uyaziyo labantu abaningi but so buphuma elozo egcikeni wothi wona ulokhu zensekretary lowu asiyazi ukuthi umuntu obandlaleni akulunganga lokhu akulunganga ama dictator la.
Studio 7, Studio 7 njani, njambo kwezikande lapho njani lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ekuqhubekeni kwempi yele Israel lebutho le Palestine ele Hamas, iziphathamandla zakwele Israel zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo, okwenze ukuthi inani lasebefile abe-Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho eHamas angena kwele Israel ngemkhumbi, indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo, benza isihluku, babulala abantu, bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi basiwa kuphi. Kodwa ibutho le-Israel lingene kwele Palestine esigabeni seGaza Strip, aduvula indawo eziningi, kwafa amabutho eHamas amaningi. Ngolunye njalo udaba oluphathelane lezemelika, abatshutshisi kudaba lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika, bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe, athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Ubuhlaziya lolu daba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump, even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia. Siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wethiswa icala lokuzama ukuthi nje i-election eNew York wetheswa ulamacala ayi-2, 1 elokubhadala uStormy Daniels, elinye yilo leli eloku-inflate ama-prices ama-properties akhe just ukuthi a-defraud uhulumende lama-company. So ama-Republican i-base I think bona bonke lokho ungathi abantu abalandlawa lakho balandela nje i-propaganda ka-Donald Trump ukuthi yena konke lokhu kwenziwa ngama-democrats ukwenzela ukuthi anga-contest for presidency esithi ngoba ama-democrats ayesaba ukuthi uzowina. Sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzoyethesa icala ngawo amacala akhe lawo ngoba maningi kakhulu and i-evidence iningi yokuthi izinto lezi wazenza.
Ngokubona kwakho amacala onalawo awetheswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi egcine engakhethwanga umela ibandla lama-Republicans kukhetho luza?
Well, i-constitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ubana a-contest for i-president. So uTrump simzwile sithi even angaze agwetshwe afakwe ejele tili uzo contesta for i-president. So ngezinye indlela kusho ukuthi i-base yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona, kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-conteste against uTrump ukuthi bathole i-traction kulo mjaho lo owama-Republican. So ngokubona kwami I think bazomnoma nominator ngoba imajority yakhona ingathi ifuna yena kodwa angiboni ewina ku general election ngoba ku general election kulama moderate Republicans bangavumelani lazo lakho okwenziwa ngu Trump kulama independents bangavumelani lakho okwenziwa ngu Trump kulabo mama abazondile kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion mafuna ukwenza abortion so ye angayiwini primary yama Republicans kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma icingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.